Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo selamukela kuhlelo lwethu lozindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela kustudio 7 ngesonto mhlaka 7 kuhlolanja 2021 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, ingcweti kwezempilakahle zithi igciwane le-COVID-19 elitholakale kule South Africa lilakho ukumemetheka kwele Zimbabwe nakwamanye amazwe.
Igciwane selitshintshile, yikho iyingozi embi kakhulu, into ekhanya yayenzakala njalo kudala ngabo ngefrezi.
Ithakazelelwa ngabantu abaningi ingoma eyethulwe intathele zindaba uHope Elshinono ethi Damloot.
It was never put out as a piece of journalism.
Ingoma le ngathi ngiyethulela uZulu kanzange ngiyenze engani ngiloba indaba.
Idale lesenethi kwele Melika selilungiselela ukuthonisa amacala ethesa owaye umongameli uMnumzana Donald Trump.
Kusovala ukuthi ama-Republicans abamdefendayo kathesa bahlele emlwele impeachment ngakaqala. Kabasoze bavote ndawonye lama-Democrats ukuthi ayimpeachwe.
Zalethulela ezamasiko ezabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulumsakazo. Uhlangothi lwezempilakahle luthi abantu abalitshumi lantathu 13 babulewe umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe izolo, kwathi abedlula ikhulu lamathumi amahlanu 56 bahlolwe batholakala bele COVID-19. Lubika ukuthi sokulabantu abafika phose inkulungwane lengxenye 1316 asebebulewe umkhuhlane lo kusukela ngombimbitho nyakenye. Uhlangothi lolu luthi abantu abedlula inkulungwane ezingamathumi amathathu 34,487 sebahlolwa batholakala belo mkhuhlane lo ngesikhathi esifanayo. Unaneleli sokulabedlula inkulungwane ezingamathumi amabili lanhlanu 28,383 asebephepha kumkhuhlane we-COVID-19 kwele Zimbabwe. Isibhedlela seJohns Hopkins University sibika ukuthi kulabantu abedlula izigidi ezilikhulu 103,000,000 asebetholakale belo mkhuhlane we-COVID-19 emhlabeni wonke jikelele. Sithi sokwabhubha abedlula izigidi ezimbili 2,300,000. Kwele Zimbabwe ingcweti kwezempilakahle zithi igciwane le-COVID-19 elilolaka elaqala kwele South Africa lilakho ukumemetheka kwele Zimbabwe. Uze sizwe okuningi ngalokhu sixoxele usikhucamfundo Solwayo Ngwenya osebenza esibhedlela sempilo hospital.
Nxa sisekela igciwane leli limemetheka kakhulu ebantwini, liyathola ihlandla lokuthi litshintshe libe into eqinileyo kakhulu. Yikho ke lokho okuvelela eSouth Africa lokhu ngokuthi eSouth Africa hayi lamemetheka lakathi silokheli imemetheka mpijane igcikwane leli. Yikho ke leyo kuthiwa i-variant iyatshintsha ngoba lona igcikwane lifuna ukuthi lihambe kakhulu ebantwini lidle lisuthe. Xa lisutha laphana hayi belibulala abantu abaningi. Yikho ukuze liphile lalo liyabe lidinga ukuphila lalo lizala abantu babo. Liyatshintsha ukuthi thina imizimba yethu, ngoba nxa lingatshintshi imizimba yethu iyabe siqina ilikhulele. Yikho ukuze lingakhulelwa ngabantu liyatshintsha lalo isimo sabo lingene ngezinye indlela. Yikho ke lekho okuseSouth Africa sokukhanya ukuthi hayi igciwane selitshintshile. Yikho iyingozi embi kakhulu, into ekhanya yayenzakala njalo kudala ngabo ngefreza laba abakhulu abakwaziyo ifreza ukuthi kwaqala kwaba lehlandla elinye libuya abantu bayidelela ithe libuyele esibili lachala balala abantu abaningi kakhulu. Yikho lokho okuzayenzakala liyabe lokhu elitshintsha uze kwakusasa sokulelinye njalo selitshintshile.
Kuzahamba njani ke lapha dokotela, njengoba ke ukhuluma nge-variant lay akusuze kubuye okunye okwethusayo, likubona njani lina njengabodokotela?
Elesithathu lingeke liyekele ukubuya ngoba kathe santi uzwile abanye bekhonona ukuthi abafundi boni i-lockdown bafuna ukuyathengisa bafuna ukuyenza. Nxa bephuma lapha ezindlini sebelipha-ke ukudla lokhu ukuthi igciwane liye phambili. Khona phana nxa bengani balala balala kwambani igciwane selivumbuluka livumbuluka ngehlandla lesithathu. Mina ngokubona kwami amahlandla azaba maningi ngoba leli alikhanya lihlakaniphile kakhulu. amahlandla amaningi sibila lesithathu elesine lesiyaphambili ngayo lokho elibulala nxa libekwe ihlandla lesibili lesithathu elesine labe libulala selilamanzi amakhulu kakhulu yikho ngixwayisa kakhulu abantu ukuthi hhayi sivikeleli igciwane leli lingaze laqina kakhulu lizathola ukuthi la majekiseni wona laa kade sikhuluma ngawo singaliyekeli ihlandla leli liqina kakhulu igciwane leli lizasibulala ngoba amajekiseni lana athatha isikhathi ukuthi bayenze so ama 6 months bathi sokufika i-6 months sithole ukuthi igciwane alisancedi ijekiseni leli igciwane seliqinile so kumele kuyedingwe enye i-vaccine futhi khonaphana abantu bayabe beshona abaningi
lize lezi varianti zingabuya pho abantu abahlatshwayo ijekiseni akusoze kubahlasele futhi yini kumbe kuzabavikela
yikho phela esuke esabayo khonokhu babathu besukuthoka ukuthi abantu kumele bananzelele ngoba nxa sekuyinto leyana ngathi xa ingena emzimbeni kuyabe kunamathela khonapho so okunamathela kwakhona lokho kukhanya kuyabe kunjengespike ama-spike yikho kunamathela ngawo yikho ukunxa kutshintsha laphana sokuthiwa i-variant kuyabe sokulama-spike amaningi okuthi nxa kungena emzimbeni wakho wena i-vaccine owawuyihlatshelwe liyana iyazi i-variant yakudala amasotsha akho olawo wena emzimbeni wakho ayazi i-variant yakudala le yentsha kasoze ayiboni so kungena ke kunamathela ngalezi zindlela yikho ingozi lapho ezaba khona
ye kulo mbuzo futhi ovela kubaba u-Brilliant Komo uthi umkhuhlane lowo ungakubamba ebusuku dokotela kumele wenze njani ngoba ungaphuma amapolisa angahlangana lawe akuthaya akubophe wena khonapho uyabugula kumbe uhambisa isigulane so kumele ukuthi kwenziweni nxa kunjalo pho linodokotela lingena njani khonapho
amapolisa awazi khona lokho ukuthi umuntu nxa egula esiye esibhedlela abakutshaya uyakufika ukhulume la ukuthi ebengilele lapha sengikhefuzela sengifuna ukuya esibhedlela ngiyagulela amapolisa labo ngabantu bayabona umuntu ogulayo bangeke bekutshaye kuyamele ubuye esibhedlela ungahlali ebusuku ngo-2 uthi khona kumele ukuthi i-curfew iphele odokotela labomongikazi lezigulane bayavunyela ukuhamba
lo ngusiphiso mfundo osolwayo ngwenya osebenza empilo hospital sixoxela ekuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela enkundleni yokuxhumana e-Facebook ukazile VOA Ndebele
Lord have mercy, mercy, mercy. Daddy, open up your party, party, party. Lord have them loot. Them loot, them loot, them loot. Hospitals, no medication, them loot. Them loot, them loot.
Banengi abantu abathakazelela ingoma ethi them loot eyethulwe enkundleni yokuxhumana e-Twitter. Intathela izindaba uWopele Chinono. Oloba indaba eziveza ubukhohlakali uhulumende weZimbabwe.
It was never put out as a piece of journalism. This was just hope of the citizen who was I was in my study.
Ingoma le ngathi ngiyethulela uZulu kangizange ngiyenze engani ngiloba indaba. Ngikwenze njengomuntu nje owakwele Zimbabwe. Ngakwenza sengani kangisayenelisi ukubala ingwalo zami ngisendlini. Ngithe ngikwethula ngakhumbula engangikutshela abasha. Ikakhulu okokuthi kabalandele izombusazwe. Njalo lalokhu engangikucabanga ngisentolongweni.
Oh, you know, a lot of our youth in Zimbabwe, they listen to reggae music. Let me try and just do something talking about the
Imangalise kakhulu sengibona abantu beyithakazelela ingoma le. Banengi abantu abasebenza ezabo esifana lale bechothoza okwenziwa nguhulumende emazweni abo. Akungilulazi lokhu ngoba ngithe ngikwethula bengingalobi indaba.
Using a language and art form that they are more comfortable with. It doesn't discredit me.
Kodwa abakubandla lezana PF abakucela uMnumzana Joseph Juma bakusola okwenziwe uChinono.
Angibona ubana kuyini okumangalisayo ngale ngoma yalutshalo osebenza ngokuthengisa ilizwe lakhe ezuza yena amadola awemelika esenza ukubana izinto zingabe lokutshintsha okungcono kulokuhlabela ingoma elemphimbo engazwakaliyo ngabe kuthiwa sifaka imbono ezazama ubana incede ukukhuphula ilizwe lethu lokulungisa umkonomo wethu ubana abantu bethu bahlaliseke
uChingono usebothwe kaninginengi eZimbabwe esetheswa lecala lokuthi wathuthozela udlakela ngontulikazi nyakenye abantu abaningi befuna ukutshengisela emigoqweni bekhonona ngobukhohlakali kuhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa kusenjalo umsakazi weZBC ubika ukuthi unkosikazi Petronella Gagonye owayengumphathintambo kahulumente obona ngemisebenzi usebothelwe ukuba wanika abantu umhlabathi ongekho emthethweni. Isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi utshele umsakazi Zulu ukuthi unkosikazi Gagonye ubothwe ngamapholisa encediswa ngabaku-Special Anti-Corruption Unit.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6175 laku 7255 kHz ku shortwave.
Idale leSenate kwele Melika likhangelwe ukuthi lizaqala kusasa ukulungiselela ukutonisa amacala etheswa owayengumongameli uMnumzana Donald Trump okuthiwa wathothozela abalandeli bakhe ukuba bangene ngenkani edale leCongress plastic zibandlela bavimbe ukubalwa kwama-electoral votes okhetho lukamongameli olwenziwa nyakenye ngolwezi. Idale leli lithi uTrump wazama njalo ukuguqula impumela yokhetho ngokuqamba amanga ukuthi ukhetho lolu lebuwa ngwamnqobayo uMnumzana Joseph Biden lebandla lakhe lama-Democrats. Akula bufakazi obuveza ukuba ukhetho lolu lwebiwa. Kukhangelwe ukuthi abakubandla lama-Democrats edaleni le-Senate bazaqala ukukhuluma edaleni leli belandelwa ngabavikela uTrump abathi ukuthoniswa kwakhe akukho emthethweni njengoba siwaphuma esikhundleni sikamongameli. Abalandela udaba lolu abanjengonkosikazi Priscilla Ndlovu odabuka eZimbabwe ohlala kwale Melika bathi ukhanya engani abakubandlela ama-Republicans kabasuze bavotela ukuba uTrump wephula imithetho yelizwe loba nje kusaziwa ukuthi wenzani.
Kusobala ukuthi ama-Republicans abamdefendayo kathe sabahle bemlwele impeachment ngakaqali kabasuze bavotele vote ndawonye lama-Democrats ukuthi ayimpeach. Loba nje kuyinto enhle enika abantu abasezikhundleni ukuthi kabakho ngaphezu komthetho. Lapha ikhanya ngani ngaphandle kube leyinye impumela umbe utshintsho okumangalisayo. Kuzasala nje u-former President Trump elingu-former President Trump. Mbona ngathi futhi impeachment lena ingedlula ama-Republicans bavotele ukuthi angayimpeachwa. Uzakwenza umsindo omkhulu kakhulu. Ukuthi vele bekungamanga, vele ukuthi bayanzonda. Kodwa ukuzasala phezu kwebizo lakhe ukuthi uzaba nguye yedwa elizweni lase-America ukuba ngu-president oyimpeachwa kabili. Kuzasala kusebizweni lakhe. Eyinye indaba bebefuna ukuyinquma yokuthi nxa impeachment liyana baza impeach ukuthi angaphindi futhi ukuthi abe lesikhundla ku-politics esimnika ukuthi angaba ngu-president kumbe esinye simnika amandla angaphezulu. Lokho futhi kangikuboni ukuthi kuzaphumelela njengomuntu ofunayo ukuthi arane futhi ngo-2024. Lokuthi ama-Republicans nxa beloku bemesaba nemiqhuqa kuzaphuma nje kungelalutho kungelampumela.
UMnumzana Busani Mbuso Mtini laye ohlala kwele Melika odabuka eZimbabwe uyakulandela okwenzakala kwele Melika.
Siyananzela ukuthi khona manje ama-Republican lama-Democrat ku-Senate ayi-50-50. Ama-Democrat engafaka u-VP uKamala Harris onguye umkhokheli weSenate bathola i-51. Kodwa ukubana be-impeache uTrump kuzamele bethole i-supermajority. I-supermajority leyo i-2/3. So lokhu kutsho ukuthi kuzamela bethole ama-Republican afika 17 azavota lama-Democrat ukuthi bekhonvite uTrump.
UTrump ngumongameli wakuqala kwele Melika ukuba athoniswe amacala edale leSenate kabili phansi kwalokhu okubizwa ngesilungu ngokuthi impeachment. Abanye abake bathoniswa kudale leli nguMnumzana Andrew Johnson ngomnyaka ka-1868 lo Mnumzana Bill Clinton ngomnyaka ka-1998. ababili laba batholakala bengelamacala. Singakangeni kusigaba esilandelayo sisikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Joseph Biden wakwele Melika uthi uzimisele ukusebenza lamanye amazwe kuzwekazi le-Afrika. Wethule lokhu kumabona kude e-White House. Inhlanganiso ye-United Nations ithi zithule nzima iziphepheli ezihlala kwamanye amazwe ezabalekela impi yomvukela eTigray kwele Ethiopia. Sikati seza masivu.
Mwala baba mkuu. Mwale lobo
la usi. Utelo sikoka lomnu mzana mbuso ngwenya. Ngati kweza masivu esintu. Siakwazi uti kuleze za tenda. Iza dholi. Ama minyela. Imi. Logonyo kuchieneyo. Kui nukutendo ngabantu. Ngesikati lesi kusina izulu.
Angivelela babu tuwe. Nabalali lwonke be Studio 7. Luhlelo lomnandi kakhulu olukhuluma ngezithelelo zeganga njengoba nje lezulu lisina kangaka kulonyaka lo. Izithelelo zeganga ke eziba khona nezithandwa ngabantu ngalesi sikhathi kuvamise ukuba izithelelo lezi ezifana labo mhaga uwe lamathunduluka nezinye izithelelo eziye zidliwe izimpande kanye lalokho engingakubiza ngithi ngamajoto engikhuluma ngezithelelo lezo thola ukuthi ziyabe zidliwa okuba khona ngaphansi komhlaba okungamajodo. So izithelo ezifana nabo kukhona nje okuthiwa igonsi. Igonsi leliyana kuba nelinye futhi elingomunye umhlobo okuthiwa yinkinyane. Ngingazi ukuthi nje kwezindawo balibiza bethini. Bese kusuba njengoba ukhulume ngamaminyela nje amaminyela kuyokuthiwa umqobo. Ufika laphana udonse nje impandelana izophuma iyinde ayinazo impande ezingamaxakela. Usumhluba nje kahluza idla njengomntwana odla imve. Sifune nje ukhafula imvuthuluka leyano sale uginya amanzi. Lomhaka kuwe ke othola umhlophe njengoba kunje nje umhaka wonke umhlophe kuthe egangeni lonke abantu hayi ngempela bayithola into yokwenza nomthunduluka. Amathunduluka amanengi nje njengoba sikhuluma kanje kubomfu egangeni aziningi izithelo zeganga ukuzibala ngeze ngeziqede.
Ukhona njalo okunye okubulalayo phela abanye abantu baphonga ukudla nje umuntu aphonga ukuqobelela nje. Kuyini okungamelanga abantu bekudle?
Ebungozini laphana yebo kambe zikhona izithelo ezilobungozi njengoba sonke siye sithi sikhula sifundiswe ukuthi isithelo esinje lingasidli siba lobungozi. Enye into ethanda ukuba yingozi izinto ezifana namakhowa. Khona namakhowa babuye bayobize bethi ngamajangala jim. Engingazi ukuthi lulimi oliqondileyo yini kodwa adume kanjalo. Lawa makhowa esikhathini esiningi anokutholakala elombala ongathi ubamnyama. Kokunye ongathi ubrown ngaphansi. Nxa wabhekile nje ngathi umbe ngithi inkowankowane. Ngoba amakhowa ngitha aluhlobo oluhlukeneyo kukhona la kuthiwa ngamakhowa aphuma esidulini bese kuthiwa nenkowankowane. Yiwo la kuthiwa alobungozi ukuthi nxa umuntu engawadla ngempela engaze kumbizelela ukufa. So ngingatsho ngithi abantu kumele baqaphele ngoba njengoba lisina kanje izulu aba maningi futhi amakhowa ayizinhlobo eziningi. So kufuneka ozathi owadlayo abe lesiqiniseko sokuthi uyawaqonda amakhowa azowathatha ahambe lawo ekhaya.
Hayi abadala bathi ongapheliyo kuyahlola. Sithathele ithuba ukuthi sibonge ubaba uMbuso Ngwenya ingcwethi kwezamasiko esintu. Asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo. Sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kohlelo fuselela umoya igama nguntungamile inkomo. lamhlanje ngilomfundisi Thande Nkosi Mkandla. Usiphatheleni mfundisi?
Siyahlangana sibingelelana zihlobo zenkosi ezithandekileyo ngalolu suku lwanamhlanje ngubana uNkulunkulu evumile ubana thina esesekhona siqhubeke sisiya phambili sikhangelele ukubana impilo zethu ziyaqhubeka siba ngcono. Kunjalo ke namhlanje ke sikhangeleni ilizwi lokukhumbuzana ngaso isipho sempilo lesi esilaso, ngoba ozwa la mazwi ngophilileyo angabe elele phansi kodwa isipho sokuphila sesekhona kuye. Sizakhangela encwadini yamahubo kaDavida isahluko sekhulu lamashumi amabili lanye 121. Sizabala indima ezintathu nje kufundeka kanje. Ngiphakamisela amehlo ami ezintabeni. Usizo lwami luvela phi na? 2. Usizo lwami luvela kuJehova owenzile izulu nomhlaba. 3. Akayikuvuma ukuba unyawo lwakho lushelele owulondolozayo akayikwozela. Ilizwi leli lakhulunywa nguDavida eyinkosi engaswele lutho empilweni yakhe yasemhlabeni. Wayelamabutho enemali elamandla elezikhundla eyikho konke, athi lalapho ahamba khona engakhonjwa ngomunwe nxa umuntu ekade ekhuluma ngaye awaginya amazwi akhe akhangele phansi. Kodwa uDavida yena lo uthi ngiphakamisela amehlo ami ezintabeni. Kungani uDavida ekuphakamisela amehlo akhe ezintabeni? Intaba ngitsho lasemandulo emuva le ezintabeni lapho kwakulezindawo ezazizila abantu ababesiya khona besiyakwenza imikhuleko yabo etshiyeneyo, lapho akwakuthiwa kulezithixo ezitshiyeneyo ezitholakala endaweni ezitshiyeneyo. Ngisho lakithi imbala thina uhlango lusundu belakithi kule ndawo emadojeni okuthiwa kuseNjelele, basesekhona abaya kuleyo ntaba yaseNjelele besiyakwenza imikhuleko yabo. Yeka yitsho ukuthi kubaqondlume kabaqondanga, kodwa ngitsho into ephilayo esiyihlala nayo phakathi kwethu. UDavida ke uyakhangela ezintabeni engxenye wayesazi ukuthi laphana kulobhalo olunje, laphana kule nto kule dwala elinje, laphana kulesihlahla esingentabeni lapho okwakumele abantu bayekhona besiyadinga usizo lwempilo ababeziphila ngaleso sikhathi. Uyazikhangela inkaba uDavida azibuze ukuthi intaba ndini lezi zonke lezi abantu abaya kuzo kambe bayadingani. Namanje basesekhona abantu sasibabone ngendlela ezishiyeneyo bephezu kwezintaba, abanye baze bayehlala khona, abanye bavukela khona benze imicimbi eminingi eshiyeneyo benzela ezintabeni ngobana bekholwa ukubana iintaba lezo zingaba losizo kubo. UDavida uyazibona lezo zintaba, azikhangela ababone labakhuphukayo besiya entabeni ukuthi laba bantu bayadinga usizo uncedwe entweni eziningi ezibahluphayo. Kodwa ke uDavida besisithi hayi, iintaba zikhona ngiyazibona zinhle zinkulu zilakho konke, abanye bayakhuphukela khona, kodwa besisithi yena usizo lwakhe luvela kuJehova owenzile izulu nomhlaba. Zihlobo ezithandekayo, uDavida esekukhangele konke njengoba sisitsho kwaba le ndlela yokuphetha umbono wakhe wathi usizo lwami luvela kuJehova umdali wezulu nomhlaba. Asikhulekele Thixo olungileyo, asikho isidalwa ingabe yini ekhona engasisiza ngaphandle kokubana sivume usazi ukuthi usizo lwethu luvela kuwe. Hlalela thula manje uzobona phakathi. Amen.
Lohlelo fuselela umoya silomfundisi Thande Nkosi Mkandla. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu untungameli Nkomo. Okwamanje sokwesikhathi sohlelo lwabatsha.
Lingali tshona njani umthwakazi omuhle Zimbabwe omuhle. Ngiyalibingelela kuhlelo lwethulwa namhlanje. Igama nguMike Hove. Namhla kuhlelo silothando ogwinji osanda ukukhethwa ukuba lilunga lenhlanganiso ye-African Union Youth Envoy. Thando ngiyakwamukela kuhlelo.
Ungomunye wabasakhulayo osanda ukukhethwa ukumela eZimbabwe kunhlanganiso ye-African Union phansi kohlelo lwe-Chartered Hustlers Initiative. Amhlophe siswami ngalokho.
Ngiyabonga.
Awusele okuningi ngalokhu.
Ni-African Youth Charter Hustler emele iZimbabwe okweminyaka emibili elandelayo ngingaphansi kwe-ofisi ye-African Youth Envoy. So i-African Youth Envoy yabekwa ibekelwa ukuthi ikhangele indaba zabontanga njengoba sikwazi ukuthi i-Africa yo elabontanga abaningi kwedlula amanye ama-continents lapha emhlabeni. So ngaphansi kwalona lelo hlelo lwama-Africa Youth Charter Hustlers yabe ngikhangele ukuthi kwazakale ukuthi kule African Youth Charter eyabekwa kudala ngo-2006. Kodwa la khathesi izinto ezabekwayo under i-African Youth Charter ukugwalo lwalweliyana okuningi asikwazi and okuningi singakwazi laselizweni lethu asikwazi ukuthi kulezi nhlelo ezinto kumele ukuthi ngathi yazifakelwa njengabontanga baseZimbabwe ezibhalwe kuyona leliyana ugwalo lwe-African Youth Charter. Ngiyabe ngipromotha yona le i-African Youth Charter but ngikhangele lezinye inhlelo ezenziwa i-African Union enjenge-Agenda 2063 eyokuthi kumele kube lokuthuthuka oku-sustainable e-Africa.
Uhlelo lolu luzathuthukisa njani abasakhulayo eZimbabwe?
Okay, so uhlelo lolu luzathuthukisa abontanga beZimbabwe ngoba luveza i-framework ebibhaliwe and i-framework yankhona ebibhaliwe ngeyokuthuthukisa ontanga ngendlela eziningi ezehlukeneyo ngeyokwenza sure ukuthi ontanga ba-included kuma-development initiatives amaningi esitshona sizi i-African Union ikhuluma ngawo. Siyakwazi ukuthi amazwe ethu ahamba ebhodabhoda efika kubo-African Union kubo-United Nations besayina leli laleli phepha but ekusayineni kwangkhona nxa sesibuya ngapha ngkhaya sokufika sokuthula. So thina sibuya njengama-African Union Youth Charter Hustlers siyabe sinekha sure ukuthi khona kuthiwani okwasayinwa ngale langale langale siyakwazi njengama-youth sithi sikwazi sikugqugquzele e-local level ukuthi kodwa kuthatha leyana lathi kuzaba le-gender quality celani maybe la kuma-municipality yethu i-council yethu lakho kube le-gender equality ngenxa yokuthi kubhaliwe ku-youth charter yana engale phezulu elathi lizakwenza e-Africa.
Sigqiba ingxoxo yethu Thando bengifisa ukukhangela njalo indaba ye-COVID-19 kukhona na okungathuthukisa abantu abasakhulayo?
Kuthiwa kuqalisa i-COVID-19 i-African Youth bahlala phansi badinga i-task force e-specific for i-COVID-19 bakhangela la ma-funds e-COVID-19 fund for i-Africa bakuhlela khonotshana. So bathi bekuhlelile at that level siyabe sokuqakatheke ukuthi kusuke ku-level le-African Union kubuye kithi ngapha phansi in the different countries sithi ukukudomesticate-a lokukusebenzisa siku-implement de-locally because i-COVID itholakala lapha kakhulu lapho esihleli khona.
Hayi Zulu kandaba sithanda ukubonga uThando Gwinji ngokungena kuhlelo. Silugqiba lapha uhlelo lwabatsha sohlangana ngolwesibili kuhlelo The Connection 8-9 PM khonapha emsakazweni we-Studio 7 olivalelisayo ngenjabulo igama lami ngumaibhobe mthwakazi omuhle zimpapho muhle bye bye.
Siyabonga kakhulu Mike Hobe. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington. Singakagqibi kuhlelo lwanamhlanje wothi sikhangele ebesilazo. Incwadi kwezempilakahle zithi igcwane le-COVID-19 elitholakale kwele-South Africa lilakho ukumemetheka kwele-Zimbabwe lakwamanye amazwe. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisa ngo-Kip Stube ngisithi asihlanganeni ngo-6:30 AM kusasa.
Lela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7 PM kusvika na7:30 PM
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.